Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kanje. Ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla. Kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures. Yikho ubona esehluleka. Ake ngibeke kanje. Amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le-strength sama-structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma-structures. Angibuye kubandla le-CCC. Ibandla le-CCC lilawo ama-structures. Bayatsho ngempela bethi abala ma-structures batsha kwathini kwathini. Siyakwazi waye besitsho kanjalo. Angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva. Manje bese bebona ukuthi le nhlekelele le ingaphinde sivakatshele njalo. Kanti lo baba uChamisa naye usazama ukuthi afake i-culture entsha lokwenza okutsha. So bese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu ukutsha. Kodwa eqinisweni ama-structures balawo. Ufuna ukwazi ama-structures balawo, that is why phela i-standing committee sabo sihlangana. Bayahlangana. Ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe-standing committee yibo futhi ababakhona. Yikubona ama-structures wabo ku-provincial level bayahlangana. Ubona kanjani? Bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje. Kusehla kusiya phansi. Ngenxa yalokho ama-structures balawo, kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni. Angithi lo ngumbono wami njengomhlazi wepolitiki. Bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated. Kodwa ama-structure ukuba lawo balawo.
Manje ibandla nxalingela ma-structures nxabefuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma-structures kuyahamba njani?
Balawo bona ama-structures yikho ubona makungukuthi bayamele baqoqe abantu benelisa ukubaqoqa abantu ukuthi ama-structures akhona. Eyinye i-research sibonise ukuthi ku-by election abantu abavota ku-by election asobantu njengabantu abakuma-structures and sibonile ku-by election ukuthi bazamile ngempela. Ye umsebenzi wasekhona ukuthi balwisane lezana kodwa sibone futhi i-research leya nge-Afrobarometer besithi market olungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana. So konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami leyana nthi ama-structures balawo. Ngiyitho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanka ama-structures akhona. Ukuthi bethabala ama-structures i-PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona bona i-content ekuthi lapha ba-operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze-politics baqhubeke njengabo bonke abantu bezimbabwe. Kodwa ama-structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi bamobilize abantu ngendlela ababamobilize ngakhona. Ngiyabonga msakazi labalaleli emakhaya.